kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mukela njengabo lenkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 14 Mabasa 2020 mu Praxedes Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje. Inani lasebefunyanwe legciwane le coronavirus eZimbabwe seliqongela lafika kwabalishumi lasikhombisa 17 kuthi emhlabeni jikelele selisondela kuzigidi ezimbili 1,935,646.
Ukulwa le coronavirus kakudingi ekhaya, kudingi bazuka, kudingi machine gun. Kudinga ukuthi kwenziwe kubanjiswena silwe sisonke sibambisene kuhlonishwa amalungelo abantu, kuhlonishwa umthetho, kuhlonishwa isisekelo sombuso.
Umthetho ndaba we High Court lamhla unqume ukubana amapolisa kumele achiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngesikhathi elondoloza umthetho wokuvala kwelizwe owe lockdown.
Sikufakile kwabasobala ukuthi ngaleso sikhathi kule lockdown asikhangelelanga ke ukuthi abantu bequnyele iholo, asikhangelanga njalo ukuthi abantu bemiswe imisebenzi.
Inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU ikhuthaza uhulumende ukubana engavumeli amankampani exhotshe izisebenzi kumbe ukuzibamba ngamandla ukuya kukhefu zingaholiswa ngesikhathi se-lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lasikhombisa 17 labulala abathathu, oyedwa wabo engowakobulawayo. Kuthi ke inani lasebefunyenwe leligciwane emhlabeni jikelele selisondela kuzigidi ezimbili 1,935,646. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu ayisithupha 582,634. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ikhulu lamashumi amabili 120,914 asebebulewe yilomkhuhlane. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,300 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. I-South Africa lokhu ikhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyenwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2,272, lilandelwa ngele-Egypt elila inkulungwane ezedlula ezimbili 2,190. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu edlula thoba minembili 835 ezwekazi le-Afrika asebesinde kuleli gciwane sebezinkulungwane phose ezintathu 2,946. Umthetho ndaba we-High Court lamhlanje unqume ukubana amapholisa kumele achiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngesikhathi elondoloza umthetho wokuvala kwelizwe emizameni yokuvimba kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus i-lockdown. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights yiyo ebikhwezela oludaba. Emthetho ndaba imele isakamizi sikaroyi unkosikazi Lucia Mashondo, yena-ke othi walunyiswa izinja ngamapholisa emethesa icala lokuhamba-hamba. Ulembiko njalo yokuhlukuluzwa kwabantu endaweni ezijeneyo ngamasotsha lamapholisa. Kodwa umthetho ndaba uthi lokhu yikwephulwa kwamalungelo oluntu njalo kumele kuphele. Umthetho ndaba munye unqume njalo ukubana uhulumende kumele aphe odokotela labongi kanye labo bonke abasebenza kwezempilakahle impahla edingakalayo nxa belwisana le-coronavirus ukuze bazivikele kulomkhuhlane. Udaba lolu lusiwe emthetho ndaba yinhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Umthetho andaba uthethe isinqumo esihle kakhulu esokuthi amalungelo abantu kahlonishwe even ngalesi sikhathi kulo sizwe olungaka phakathi kwesizwe. Ngike ngasho phambilini imalanga enadlulileyo ukuthi ukulwa le-coronavirus kakudingi ekhaya, kudingi bhazuka, kudingi machine gun. Kudinga ukuthi kwenziwe kubanjiswe nasonto ekahulumende yedwa. Iyinto yesizwe sonke okumele kuliwe layo silwe sisonke sibambisene kuhlonishwa amalungelo abantu, kuhlonishwa umthetho, kuhlonishwa isisekelo sombuso. Akutsho ukuthi nxa silesitha esinje sokumele umthetho ulahlelwe ngaphandle, amalungelo abantu alahlelwe ngaphandle, kube ngundlovu yangena untando kayiphikiswa. Akukho lapho esingakhona. Ngumsebenzi okumele siwubambisane siwunqobe sisonke. Isinqumo ke sithethwe yinkantolo, isithethwe umthethwandaba sihle. Kumele ke ngokunjalo uhulumende asilandele ngokugcweleyo, ngokuba yisesifaneleyo. Amalungelo abantu kawavimbele ukuthi silwe le-coronavirus.
Lesi isinqumo sokuthi uhulumende kumele aphe abongi labodokotela yonke imvunulo abayidingayo nxa belwisana le-coronavirus, usibona njani?
Umthetho ndaba uthethe isinqumo esihle futhi esokuvikela abezempilo. Yiwo amasocha ethu, yiwo ahamba phambili, yibo abasempini okwedlula wonke umuntu, basengozini. Ngakho ke kumele bagqoke lokho okufanele bathwale konke. Kula sizwe esithumela amasocha empini bengelazikhali zokulwa impi. Yithi sodwa esokuqala ukuthi sithumele amanesi, sithumele amadokotela bengelazi izinto. Kumele kulungiswe lokho njengalokho umthetho utshilo. Imali nengi iyatshontshwa, imali nengi iyadlaliswa, nxa ingalungiswa kahle ibuthwe igcwele iyenelisa ukuthi ithenge lezi zinto zitholakale, singatholakala lapha lalaphana zihlanganiswe, bagqoke baphelele, bavikeleke, ngoba babemizi ngabantu abethu, kumele sibavikele singabathumele empini ye-coronavirus bengavikelekanga.
Lo ke ube ngumnumzana Evidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso ye-COVID-19 monitor. Lapho ke limuzwe ixoxa icingweni lontungamile inkomo we-studio 7. Abasakhulayo abakumsebenzi wokuthapha izindaba eZimbabwe sebesungula inhlelo zemfundiso ngomkhuhlane we-coronavirus, wona osuthethe imphefumulo yabazinkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili emhlabeni jikelele. UMichael Hobe we-Studio 7 uthole ithuba lokuxoxa lomunye wabasakhulayo abasungule uhlelo lokusakaza nsuku zonke enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Facebook. UNkosikhona Dibithi womsakazo we-Community Podium TV koBulawayo.
Ngiyakhuluma nabafana ababili abathathu banjele ukuthi corona yemazweni. Ndibona bahlala lapha bazake bephuma bazake beyindawo sokutsho ukuthi corona ilani labo. Konkhana nje kusitshengisele ukuthi umsebenzi usasemkhulu, ngoba ngabantu abatsha bakwanisa ukungena kuma-inthanethi, kuma-WhatsApp, bathile babalele nalokhu. But nxa bezitshela khona lokhu and kumemetheke imeseji yona leyi, singaba lohlupho olukhulu. Njalo thina njengabentatheli izindaba lo msebenzi omkhulu besifisa ukuthi uhulumente asincedise ukuthi sisebenze lezakhamizi, sibanike i-information engamqothi engancedisa ukuthi silwe nalo mkhuhlane we-coronavirus.
Njengomsakazi kukhona elikwenzayo na ukufundisa abantu njengoba kule fake news ene?
Lo ibesile episode esiyenzileyo amalanga amalutshana adlulileyo, lapha nje sizama ukuncedisana lezakhamizi sithi khona kule WhatsApp number, official WhatsApp number ye-Ministry of Health yeZimbabwe. Leyo WhatsApp number abantu bangakwanisa ukuthola information masinya kakhulu. Nabe le mbuzo khona lapho kuyabe kule menu, uzibuzele nje uzitholele khona lapho. Njalo sasisenza kule toll free number esiyishela abantu ukuthi no, inamba le lathi siyayisebenzisa ukuthi sikhulume labantu labo, singaze salalela kakhulu lo abantu bezikhulumela ngama-audios kuma-WhatsApp lapha besenda lama-chat messages, izinto ezingelaqiniso kakhulu esikhathini eziningi ezenza abantu besabe bengazi ukuthi benze njani.
Abantu bakhanya ngani babhekane lo dubo lokuswelakala kwempuphu njalo amanzi ngezinto ezijeneyo. Kukhona okwenziwa nguhulumente na ukubasiza?
Sike sakhuluma labo kansila lapha emawadini, labo basitshela ukuthi amadamu ala manzi. So i-city council layo si-declare i-national disaster endabeni yamanzi, so amanzi atholakala. Bazazama lapho ukuthi bagijimise amabhawuza, kodwa hayi kulokho asazi ukuthi sebefike ngabo. Abantu sikhuluma nje namhla besibona abanye bethole amabhakede bevele emanzini, akulaza distance eziboraneni lezi abazali bayathumela abantwana la sesicabanga ukuthi abazali bazisiza yini uma besikuukuthi yeke sithumele abantwana nje behlangana labantu yibo abazasilethela lo mkhuhlane futhi ezindlini.
Uhulumende yena uthe abantu abayintathela izindaba bona bayingxenye yabantu esingathi bangama-essential workers, kodwa siyezwa abanye bekhalala besithi abezomvikela kanye lamaphoyisa bayephula amalungelo abo njalo benza ukuthi kube nzima ukwenza umsebenzi yabo. Kuke wahlangana ngento efanayo na?
Ngiyahlangana lakho, sibona kwinhlanganiso ezimela ama-journalists enjengabo Mr. Zimbabwe ikhuluma ngokuthi hayi kulabantu abahlukumezwayo. Lathi njengama-journalists khona lapho asisakwanisi ukuthi sisebenze kuhle, lawo susebenza lapho ungasebenzela khona ubuyele ngasendlini, kodwa besifisa lathi ukuthi sisebenze sincedisana lezakhamizi, sincedisana la uhulumende njalo. But kuba nzima ngoba khathesi silama-accreditation card lawa aka-2019 ngoba i-media commission ibingakalungisi i-new prize yamakhadi lawa. So sikhuluma kwinto ezibapha kula journalist le-2020 ID kodwa sibotshwa kunjalo le-2019 ID ukatshengisile. So lathi lokusenza ukuthi sisebenze kanzima ngoba sisakwazi ukuthi singahlangana nani phambili ngoba abanye bethu sebethike bathathwa, bathunjwa, bathaywa, bayephumile emakhosi.
Phosela amazwi akho okugcina.
Kwizizalwane zaseZimbabwe, i-coronavirus imkhuhlane lo asizameni ukuthi sihlale ezindlini. Ma siphuma siye emagrosa, singasondelaneni kakhulu, eduze kakhulu. Njalo thina njenge-community podium sitholakala ekulenjini kubo-Facebook, le-Twitter, le-WhatsApp. I-WhatsApp ikakhulu yengancedisa kakhulu izakhamizi. Solakala kunamba ethi 0716910993 yikho lapho ningasixhumana lathi khona.
Unkosi khona Dibiti yentathela izindaba yomsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe lapho ixoxa lo Michael Obe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle, siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke. Siqala ngo-8 ntambama owehola elilodwa. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osuthethe umphefumulo wabantu abathathu elizweni. Silusize ukuthi ngeke liyenelise kungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho ungela imitshina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19. Lanxa kunjalo zulukandaba, uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection, lilami uMike Hove khonapha emsakazweni we-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa nguNtungameli Nkomo.
Lanxa uZulu wakwele China esevunyelwa ukuhamba-hamba ngoba sokulobuvelo kudaba lomkhuhlane we-coronavirus, abantu abamnyama abadabuka ezwekazi le-Afrika bathi bathwaliswe nzima ngokubandlululwa kulelo lizwe lokuhlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo. Abansundu laba batshele umsakazo we-Voice of America ukuthi bayavinjwa ukungena ezitolo lokubotshwa nje mahlayana bahlolwe i-coronavirus. Lokhu kubangele ukuthi abameli bamazwe e-Afrika kwele China bakhonone kuhulumende walelo lizwe. Umkhuhlane we-coronavirus ubikwa ulakho ukubangela ukusilela kokudla emhlabeni jikelele, njalo ababona ngokuqotshwa kwenhlelo zokuphandela uZulu olambayo bathi amazwe ase-Afrika avele ebhekane lokusilela kokudla asengozini enkulu. Amazwe la agoqela eleKenya, iSomalia kanye le-Ethiopia.
Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU isilobele uhulumende imkhuthaza ukubana engavumeli amankampani exotsha izisebenzi kumbe ukuzibamba ngamandla ukuthi ziye kukhefu zingaholiswa ngesikhathi lesi ilizwe livaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus ku lockdown. Le nkuthazo iza ngesikhathi inkampani kahulumende endizamchina eZimbabwe isithi ekuqaleni kwenyanga ezayo ezinye zezisebenzisayo kazisoze ziholiswe ngoba kayisela mali. Untungamili Nkomo we Studio 7 usipa lolu daba ngokugcweleyo.
Kugwalo elulobele uhulumende mayelana ngomthelela wokuvalwa kwelizwe kumnotho weZimbabwe jikelele ngenxa yecoronavirus, iZCTU ithe uhulumende kumele elule isandla sakhe enqabele ukuxotsha kwezisebenzi osokuqalile. Amankampani amanengi abikwa esithi njengoba evaliwe kasela mali yokubhadala izisebenzi. Ngokunjalo amanye athi asegumula izisebenzi kuthi amanye afana le eZimbabwe athi azaphoqa izisebenzi zawo ukuthi ziye kukhefu zingabhadalwa okuthiwa yi-unpaid leave ngesiNgisi. Le yinto eyalwa iZCTU. Nangu unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Sesibonile ke abanye ke esingathi ngama contract workers asebemisiwe imisebenzi ekuqaleni. Siyathola njalo ama report avelela kuma companies athize kuthiwa abanye sebeza yephulelwa phela iholo.
Umoyo uxwayise abaqatshi ukuthi beqhubeke behlawula izisebenzi ngemfanelo ngoba kayisizo ezithe kubele coronavirus.
Kufanele ke abaqhatshi bebhadale, yikho esikukhuthazayo ke ama employers, yikho njalo esikufakile egwalweni lwethu esilutshintshanelo hulumende. Sikufakile kwabasobala ukuthi ngaleso sikhathi kule lockdown asikhangelelanga ke ukuthi abantu bequnyele iholo, asikhangelanga njalo ukuthi abantu bemiswe imisebenzi.
iZCTU ithi lanxa ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane lo kuyinto eqondileyo kuza kuba lomthelela omubi kunhlangothi ezijiyeneyo zomnotho welizwe wona ovele usadalala. Inhlanganiso le ithi ugatsha lwezokulima lona olulethele ilizwe imali engange 142.2 million US dollars nyakenye yilo oluzathwala nzima kakhulu. Ngesikhathi lesi iZimbabwe ivame ukuthengisa igwayi emazweni afana leChina kanye leSouth Africa. Kepha avaliwe lawo lawa mazwe okwamanje ngenxa yecoronavirus. iZCTU ithi njalo ugatsha lwezokwemba lalo luzathwala nzima kanti njalo le mali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe iza kwehla ngoba ezinye zazo sezilahlekelwe yimisebenzi. Inhlanganiso le ithi izisebenzi ezenza imisebenzi ebalulekileyo ezifaka engozini ye-coronavirus kumele zihlawulelwe lingozi i-risk allowance. Ithi ngaphandle kokuvikela izisebenzi, uhulumende kumele asekele amankampani ngenhlelo ezifana lokwehlisa imithelo ukuze engavali kokuphela. Inhlanganiso emela amabhizimusi Confederation of Zimbabwe Industries yazise ngeviki edlulileyo ukuthi abaqatshi abanengi balakho ukwehluleka ukubhadala izisebenzi nxa uhlelo lokuvalwa kwelizwe lungaqhubeka. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi amabhizimusi amanengi alakho ukuvalwa kokuphela.
I-lockdown le isiphazamise okunengi, isibhidlise i-economy ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba for the last 2 weeks bekungela meaningful business eyenzakalayo. Njengoba ama companies alapha eZimbabwe amanengi angikhona ephila from hand to mouth, uzaba nzima sibili ukuthi avuke ngemva kwe lockdown le.
Kodwa enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi amankampani kumele adinge indlela angazihlenga ngazo hathi ukumelela uhulumende ovele engelamali.
Industry Zimbabwe kathesi kulethuba elikhulu kakhulu ukuthi sukume bengama bethatha amathuba wona la mancane akhona ngoba kulamagepu amaningi akhozwa yi-COVID ngoba into ezinengadethi izimputa asikwanisi lokuzimputa kathesi. So sifuna ama-local solution, bona bangaba innovative enough and provide local solutions. And believe me you, nxa kuyi-local solution ngoba iyabe reasonable and iyabengela foreign currency component in terms of ekuprising abantu bazayithatha.
Lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eke wathembisa ukuthi uhulumende uzasekela amankampani ngazo zonke indlela, umkhokheli wenhlanganiso emela abaqhatshi i-Employers Confederation of Zimbabwe i-MCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi okwamanje akula ncedo abalutholayo kuhulumende. Uhulumende yena uthi abaqhatshi akumelanga baxotshe izisebenzi njalo kumele baqhubeke bezihlawula. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Abenhlanganiso yababalisi bezikolo zemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, bathi sebesungule izifundo zebulenjini emizameni yokuncedisa ababhala imihloliso lonyaka ukubana baqedise izifundo zabo ngoba belahlekelwe yisikhathi eside bengafundi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi imihloliso iyaqhubeka ngendlela eyayihlelwe ngayo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Inyathelo labe ATUZ leli lamukelwe ngembono ehlukeneyo, abanye ngenjabulo kodwa abanye bekhala ngokuthi loluhlelo lungaba lendleko abangayenelisiyo. Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-ATUZ esigabeni seMathebeleland North njalo engumqondisi wohlangothi lwe-ATUZ lwemfundo zebulenjini, uthi isikolo lesi sesilabantu abaningi abaveze ukusijabulela iZimbabwe jikelele.
Sesibize abantwana abaningi jikele iZimbabwe yonke and kukhanya abantu abaningi bayathanda ukungena ngoba lokhu abebaningi fokuze kwavula ama-classes amaningi. Njalo futhi njenge-union sathanda ukukhuthaza abazali ukuthi beyenze abantwana bengene kulelu hlelo ngesikhathi sokuvalelwa ngendaba ye-coronavirus. Njalo abantwana befunde besezindlini bengahlali bengelalutho luyenza kwenza ukuthi nxa izikolo zivulwa ingqondo zabo zilokhu ezikhaliphile.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi akulambadalo efunekayo ukuthi umntwana afakwe eqenjini lokufunda njalo ababalisi benza lumsebenzi mahala. Unkosazana Kelly Nyoni ngumfundi phansi kwalolu hlelo.
Njengomntana esikolo ngibona ngathi ukufunda ngeWhatsApp kungcono ngoba siyabe siqhubeka sisiya phambili ngezifundo zethu, kodwa ngenxa ye-lockdown leyi sokuzamele sibe sisenza khona lokho kukhona. Imethi yona ayisoke ibifundeka kahle ngoba siyabe sifuna ukubona ukuthi kuyabe kwenziwe njani ukuze inombolo ziphume ziyizo kuphuma ama-answer ayiwo sifubona ama-examples.
Unkosikazi Sandra Siziba ongumzali olomntwana ofunda ugwalo lwesikhombisa ngomunye wabajabulela lolu hlelo.
Ukuthi abantwana bebefunda online na ngibona kulinyathelo elihle kakhulu njengomzali olomntwana obhala u-grade 7. Yebo kambe kuyabe kwehlukile kulokuthi bebefundiswa ngutitsha bemkhangele, kodwa mboni ngani still lokhe kulusizo sibili. Khathesi lanxa sebesiyabhala ama-exams abo mboni ngani bazabe belokhe bengani ba-ready ukuthi babhale.
Unkosikazi Joeline Masuku ngomunye wabazali abalujabulelayo lolu hlelo kodwa ekhala ngendleko.
Uhlelo luzali ubona sibili kodwa kuduru kusekutheni asibo bonke abantwana abazakwanisa ukuthi bathule la ama-lessons atholakala online ngwaso bonke abantwana abalaba salabalindisa ukuthi babathengele idatha.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zemfundo kobulawayo, unkosikazi Olika Khaira wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 mayelana lamanyathelo athathwa nguhulumende emizameni yokuthi izifundo ziqhubeke laloba izikolo zivaliwe. Ngakwelinye icele, uhulumende useqale uhlelo lokuqhuba izifundo ebulenjini emsakazweni wewayilesi kanye lakumabona kude. Umbiko owethulwe ngumphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Kane Mathema uthi uhlangothi olwe curriculum development and technical services ludinga ababalisi abalezifundo zethemu lesibili esezilungile abangazifaka kuma audio lama video ukuthi zihlolwe andubana zifakwe emoyeni. Akavezanga ukuthi ababalisi bazaholiswa nanga phansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yomanyano wabezinkonzo eZimbabwe Council of Chiefs ZCC bathi sebephume lohlelo lokuhlolisisa inhlupho ezihlangana lamalunga ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lokusabalala lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZCC bethule ugwalo lohlelo lokulimukisa uZulu lapho abazasebenzisa imisakazo ngolwazi lokuzivikela lakho konke okuphathelane nalomkhuhlane. Bathi njalo sebehlangane labezinye inkolo ezigoqela amaMuslim, abokholo lwesintu lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ukubona ukuba bangancedisana njani ekulwiseni lomkhuhlane. Unobhala jikelele weZCC umfundisi Kenneth Mdata uveze ukuba kuhlolisiswe yabo udubo olukhulu oluhlangana labantu ngalesi sikhathi yikusilela kolwazi ikakhulu emaphandleni.
I-tracker yethu le yamabandla ehlolisisa ilokuzene indaba ye-COVID iyahlolisisa kakhulu ama-policies kahulumende ende futhi ukuthi abantu bayawalandela yini ama policies lawo. Sibone izinto ezimbili lawa amalanga adlulileyo. Oyokuqala ukuthi abantu abaningi bathi abalayo i-information so abakwazi ukuthi kwenzekani. Abantu abaningi kakhulu emaphandleni bakhuluma ngendaba yendlala bathi bamele baphume phandle kuyodinga ukudla, so i-lockdown le abakwazi kuyilandela okuqinileyo.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi wenye inkonzo umfundisi Simbarashe Maringosi.
Kuqakathekile ukuthi umuntu esendlini yakhe nxa ekwanisa ukuba ku-Facebook uyangena ku-Facebook alalele intshumayelo, ku-WhatsApp ama-videos ayathunyezwa umuntu alalele intshumayelo ku-WhatsApp, kanjalo laku-YouTube. Yizo izindlela esizisebenzisayo ukuthi sithumayele ilizwi likaNkulunkulu.
Elinye ilunga lenkonzo e-Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe unkosikazi Nomsa Dube uthi bayalandela imfundiso yabafundisi eyokuhlala emakhaya.
Akusiphambanisanga kakhulu ukuthi sithi fellowship together lokuthi siqhubekele phambili sidumise uNkulunkulu, ngoba into besiyenza ukuthi silama WhatsApp group ethu ebandla lonke le ma WhatsApp group abo baba bevoda, le WhatsApp group yabo mama bevoda, siyaphanana amathuba ukuthi abantu babale ilizwi bashare baxoxisane labanye via iWhatsApp ngalokhu abafunde ngakho.
Lokhu kusekelwe lilunga lenkonzo ye Methodist in Zimbabwe umnumzana Robert Sipepa.
Thina njengabantu abakholwayo siyananzelela ukuthi kubalulekile ukuthi sigcine impilo zethu sizivikele kugcikwane leli le-coronavirus. Mihla yonke siyahlangana siqhumane, sikhulumisane, sincedisane sisebenzisa i-social media kubo WhatsApp lapho.
Lokhu kuza ngemva kokuba abenkonzo yesipostoli betholakale bekhonza endaweni yeWestgate eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje, wothi sikhangele ebezikhokhela. Umthethwandaba we-High Court namhlanje unqume ukubana amapholisa kumele achiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngesikhathi elondoloza umthetho wokuvala kwelizwe owe-lockdown. Inhlanganiso yezisebenzi eZCTU ikhuthaza uhulumende ukubana engavumeli amankampani exotsha izisebenzi kumbe ukuzibamba ngamandla ukuya kukhefu zingaholiswa ngesikhathi se-lockdown. Oliver Lelisayo, Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.